Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu PF betshaya islogan besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngabo.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uthiye abanye belembono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esokubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilitane usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo lakhe akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya islogan besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ibandla lezanu PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga isanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu PF uMnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uChamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabothwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Engingakutsho uNtungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi zibhitshwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumiki ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizisa ubuhlungu. Sibuswa ngobhinya ngoba basebenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bavunuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge, kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakunasizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinya, yibuqhingi, yibubulali, lidlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokho abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umbhobho ayimtubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu beZimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibizo lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alijojozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa lethuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubonile ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla lwehle kakhulu okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu ezisemadolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezama metro kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphetheni ubaba uZuma kodwa ke kuthe masokufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke yeANC 94 kuzofika manje iANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba iANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguSiri Ramaphosa mhlawumbe njengoba sethole ithuba lesibili kukhona okuthile azokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo kodwa ke esikwesabelayo abanye ukuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela akululu ukuthi abantu balivotele ngoba abantu abangamalunga ANC bona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela iNkatha Freedom Party zikhona isigaba eziningi zama municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini kukamnumzana uJacob Zuma
kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo
sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani ngoba ukuqhikezeka kwalo lokho yikho okubangela ukuthi kube khona izingqusungqushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzana uJacob Zuma indlela aphathwa ngayo yesuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo iANC bangezwani ngoba kusuka kucatshangela ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo esithile okucatshangela ukuthi wazenze esigoqela ukukhwabanisa kungakho ke kubalekile ke ukuthi mayisethe wangena thole indlela yokuthi alibambanise leli bandla ngoba kusikuyiwa ekhethweni luka 2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini kuyacaca ukuthi iANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo oka 2024 uzokuba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo DA namanye amabandla aphikisayo
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weBritani othi amatitsha la eZimbabwe alakho uqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khona le kweBritani osudale uxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula amatitsha angamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweRwanda. EleBritani lithi lizaqatsha amatitsha avela eZimbabwe. Ghana, Nigeria, le South Africa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayikona okwembiko ephumayo le eBritani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njengeathuzi asingeke sibe ngqabeli
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona
okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikavi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqeqechileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhonani kulamathuba angcono ekutholeni lo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge athuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhonale eBrithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBrithani
ababalisi abafuna ukuya eBrithani athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-agent sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancediseka njani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embassy yethe i-embassy yeBrithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBrithani idinga ababalisi nabeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza nxa sebefike khonale eBrithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphephandabeni okuphuthumayo iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane uPatience Mutineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kalamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendleko ibudget. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, njani Studio 7, kuyo zonke indaweni kuzo, hayi thina siyaphila, siyaphila, sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla, hayi sithi lathi sibeke, khonokho siyabe sikubona Studio 7, hayi, mina ngizala ngisitsho bakithi, ukuthi kanti vele empeleni siyake sizwe nakhona apha kubo-South Africa, iqembu elikuthi alifana labo-ANC, uze livume ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC akungeke kulunge sokonke ngewandle njalo siyababona labantu abaphula imphetho ku-ANC bayabotshwa kade kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba ugawule laphana iZANU-PF kuye ubaba ugawule ihlala irayithi kokuphela akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise njengezithembiso ezathengiswa abantu yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America umdala lo kumbe umdala kumbe umfana yesi siyakwazi uqhatshiwe kuZANU-PF akusingeke sikubalekele lokhu
Studio 7 linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo lisiphawulela indaba zishisa nikhuluma lo Mr. Fire likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhubhu lapho kwasho owamnyamalela khona ulobhengula ngikhuluma komanje ngisegoli ye siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olwenziwa ngabomonzoro laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabifana leyamaxoxo waye ngitsho njalo ngoba ixoxo angeke ube kwazi ukuthi lihamba njani njalo lidlanini imisebenzi yabo injalo okwamanje umonzoro angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kapenda ngoba uthi yena uyi-opposition party kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibusayo umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezayo yena akahlukunyezwa angeke umuzwe ekhuluma angeke umuzwe esenzani uthule nje kuphela njengamanzi esiziba seduze lapho bayakhona ngiyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 igama lami ngingu-Talent Mbeki kuzalwa ngizolempithi bridge Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivele Studio 7 ngisikenyiwe ngatatelwa imali ku-akhawunti leyo mali engithathiwe ku-akhawunti imali kanti nezimali zabantu zesitokofela kangena umeseji lo usithi wona mina ngiwine i-laptop ezoma 30,000 ngi-apply ngigcwalisele ilokunjani lapho amafomu akhona through internet ngayiyenza yonke le nto leyo kwathiwa ifees engizoyibhadala i-R50 ngayiyenza yonke le nto leyo aqalisa afuna lapho kufunakala khona i-account number ngayifaka ithema sengifakile i-account number abantu labana abazange badoze lo R50 bavele badoze yonke imali kanti lapho ende imali kanti lapho kanti kuyimali eyesitokofela ebebecelile ukuthi bacala ukuthi mina ngibambe emsebenzini kanti sihlala siyidlala ngibamba leyo mali leyo so umoya wami ubuhlungu ngoba manje abantu sekumele kushare imali sesitokofela abantu sebecaba ukuthi mhlawumbe ngidlile imali yesitokofela angidlanga abanye bakhona sokungabantu sengiphilela evalweni sokungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusezwanami yabona akusazwami impela and senginamana ngilinga ngaluzo lukabantu kakhulu ngale nto le ngoba angilali usuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu so bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlise nangokuzithoba imina uThandi
Salubonani ku-Studio 7 linjani lonke bantu bakithi eZimbabwe yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo mina laba abathi umgazi ungcono kulo mnankoko angivumelane labo ku-5 years engale ehluthe umbuso womgabe ngoba umgabe kunje wayesebulele more than 50,000 emathebelelendi abantu behlukunyezwa libutho le-national army lele-gokurawunda behlukuluzwa even ngamapholisa awe-ZRP behlukuluzwa ngama-CID angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya emzana la namanje abekho wayesebengasegoleni u-5 years yakuqala kamgabe kwakunzima kakhulu kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezapho amanye abotshwa amanye aphuma ngendlana angikhulumi laba ababilela inkulu le abanye babefile abanye bechayi bayezilima vele kwakungayenzi sasisaba amasotsha sasibaleki veni sawabona kodwa manje angingabona umuntu obaleki usotsha akukabi labantu 50,000 abatshonileyo so ubungcono okamgabi u-5 years yakhe yakuqala ne-5 years kamnangakho yakuqala alibuchathanise sibuse sekondly umgabi uthethe ilizwe leZimbabwe lungu-number 1 e-Africa walifaka ku-number last. So kungcono bakhe khonapho babuyibuphi. Engicabanga ukuthi bathi umgabo wayengcono ngaba bevele besapota iZANU. Njengoba iZANU sibhazulile yaba yi-CCC yezothonyalo, kodwa babengekho kuZANU. Ngicela likele ubuze kumbe umuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze phela abantu bezaphu belibuze abantu ababengamagorila. Cabangayo babazofaka zangcono, hhayi lizokuthi umgabe wayengcono. Umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha belungu emapulazini, wadestroya everything, wathatha amafemu obulawayo wawaseHarare, abantu emabhoda betshontshela ama-fish oil lani. So ake libutho ubungcono bukamgabe nje njengoba mbani nento nje zibe ng-8 owazenza ezingcono elizazi. At least kungcono mbijana okamnangakho ibhoda begodini womafezilibhani nesiteshi sogetsi siyakhiwa yi-1 nedamu lelishangani Zambezi ilegwayi leli ungcono sizobekhuluma ngakho. Ake litho ubungcono bukamgabe libaziwe namakostorichi wonke owathutha kwaseHarare. So ungcono bakhe buphi?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 Committee isifumane owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umthuthisi wesizwe ukuthi athonise uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika uMnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Iqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela. Bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili esulayo ngoba laphana wayesagqoke ikebhesi le eyobupresident isibhoko sekhanda le. Manje kathesi usengifoma. Nxa engifoma laphana kutho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela. Imicijo abayibekileyo yonke mina ngibona ngathi iqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akuthiwa lokuthi kungaba kuvele yayikhona ngoba nxa ungupresident ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona ukha uyabusithi wenzani, uyabusithi uthi. Angithi kuyatshengisa nje zona ziyana ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayikhu efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku akusebenzisayo. Yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu 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 ngoba ilizwe lela ngithi belingwathi ngu-Big Brother nxa usiza ku-democracy. Ukuthi khona i-democracy inje, i-democracy yenziwa so, i-democracy kuhamba kunje. Yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku okwenziwayo. Yikho mbona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni. Okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe ngubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uTom Smith ukuthi akhangele indaba le. Uzayikhangela njengakhona lokhu.
Manje ngokubona kwakho khona lokhu osekwenzakele kungaba lo mthelela na kukhetho oluzayo?
Mina mbona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lo mahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ula mazapota zake, unalama luchwane ngoba. Nga unga kangela uhle uhle zili, yona iRepublican Party. I see wubonge abasegela loku, izi ubudlongzong loku buka Trump. I 30% yabo yiyo kusegela loku. So kuzabonakala la kwenye lupati. Mina ingati ngumelele sivili, ngasi sonke laba esiza wubugela. Nga ma primaries ama Republican. Nga sebe mpiriza la panu Trump abanye labo sebe funungena ukuthi ba elektwe babe ngo president. Ngibona ngathi ngikhona bezatshelana abakudle ebusika khona phana. Ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yonale ayingenayo. Manje kathesi ke njengoba kuzabuya labo sebe sifuna phela isikhundla zona siya. Sizabona ke khona bu ngikhona bezatshelana wonke ababe kufihlelana khona lapha. So ngibona ngathi kuzaba le effect sibili okuyinto lokhu ngoba ngithe ngiyakhangela i television yabo le okuthiwa yi-Fox 4. For the first time bakhangele wonke ukuthathwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.